ngokutsho kwezakhamizi abantu abaholiswa ukudla lugatsha lukahulumende olwe-social welfare kulezi ndawo ngabampofu intandane abafelwakazi asebekhulile kanye labakhubazekileyo. Umuntu ngamunye uphiwa amabele alesi sindo samakhilogram aphezudlwana kwayisikhombisa 7.5 kg kuphela. Usobhuku esigabeni senduna umvuthu umnumzana Paulo Sintini uthi ngaphandle kokuthi kulutshwane lokhu kudla balihlekana abantu abaholayo. Njengokomzekeliso uthi phakathi kwemizi engamashumi amathathu 30 esebhukwini lakhe kuhola eyisikhombisa kuphela 7.
Indlala ikhona kuye wonke umuntu, akulakuthini wonke umuntu, ngoba yikho sisho sithi lolo lutho olenkomo kakwanisa ethengisela bani. Umuntu uyabe sezama ukuthi ethi mana ngithole phela ngiyethengisa ngithole imali engandlamithe, kodwa ithole ukuthi uncindezelekile nge-climate change.
Ohlala esigabeni se-BH 26 eWange umnumzana Ability Moyo uthi abe-social welfare baphuza njalo ukuholisa abantu, futhi lo mumbu wabo kwesinye isikhathi uyabe uphehliwe.
Ukudingakala ukuthi abantu mhlawumbe bebe ukudla kukhona khona umuntu ezakwanisa ukusebenza, ngoba ukusebenza kwakhona kuzabe nzima lo nyaka ngoba ugatshe ompunzini.
Unkosikazi Kathy Mabhena yena ohlala esimbo emangweni wenkayi uthi sekukubi kakhulu emzini wakhe.
Sinathi itiye kusele kuphekela abantwana iporishi besiyesikolo, ubuya kuyafika kunathi itiye nxa ikhona kumbe kuphinde iporishi ihlala siyadama.
Isakhamuzi sasemkhayeni unkosikazi Catherine Ncube uthi sebephila ngokuncedisana ngobukhelwane babo.
From January khona le vele indlala ibisitshaya, vele ihleya sitshaya ngoJanuwari.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi udubo olukhona ngolokuthi abatshayeli abathwala ukudla bekusa ebantwini abavumi ukubhadalwa nguhulumende ngemali yakuleli izeka.
So uhulumende usebavumele ukuthi abantu bengakwanisa ukutshaya amadola abo bethele ifuel yabo, umuntu ezilonge ekhuphe idola lakhe watholisa ukudla kwakho kwe-3 months.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezabela abantu ukudla kwezinye izigaba azilanhlelo kulezi zigaba. Indlala ephehlwe yisikhudumezi se-El Nino ihlasele abantu abayizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7.7 million eZimbabwe lonyaka, ngokutsho kwenhlanganiso ye-United Nations ephathisa abalambayo ngoku emhlabeni jikelele iWorld Food Program. Linhlanganiso eqhuba inhlelo zayo kuleli ibambisane logatsha lukahulumende wakwelemelika olwe-USAID kanye lohulumende waseZimbabwe ithi abantu laba bazadinga usizo lokudla kuze kuyefika ngombimbitho emnyakeni ozayo. I-WFP ithi ihlose ukuphathisa abantu abayizigidi phose ezimbili 1.8 million ngokudla kusikhatshana esilandelayo, njalo ithi ukuze ikufeze lokhu idinga izigidi zamadola ezedlula amakhulu amabili eMelika 201 million. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo wazise ukuthi uhulumende usehlele imali engange 813 million azayisebenzisa ukuselela abalambayo ngomnyaka ozayo abafika phose izigidi eziyisitshiyagalombili 7.9 million. Uthe njalo inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzisana lohulumende zona zizaphathisa ngezigidi zasemelika ezedlula inkulungwane ezilikhulu 110 million. Ngaphandle kokudlisa abantu loklubhu, indlala ihlasele lezifuyo kanye lanyamazana zasendle. Uhulumende uthi sibulele inkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 elizweni lonke lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthaba Dlamini.